indaba ku VOA indebele.
Namukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili ebuseni mhla ka 7 kuzibandlela 2020 ngosithandekile mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ibandla lemthwakazi Republic Party selixoshe umsekeli womkhokheli walo uNkosazana President Ngulube limethesa amacala okubeka intsha yebandla enkosini.
Yabona njengepolitical party mina I expected ukuthi nxa ezakunedi kule ma-presentizinde kule nto engiyenzile ikhona i-disciplinary committee ofithi iyarihetha ngishiye nenibekanja. So lokho kwenzakeleyo mina angazi ukuthi kwenzakale ngalethi hlobo ngoba mina bengikhona kule mithini kuseni.
Sihlaziya udaba lukankosikazi Mary Chiwenga, yena okhululwe entongolongweni ngemali yesibambiso se-bail izolo.
Noma ngayekisa ukukhulu ukuthi yena akade ufuna akuachivile ukuthi akasanda jose khona lo ganda bo 3 weeks and 2-3 weeks ngalezi zephakathi yena kuye kurayithi bakade vele ufuna ngokubekwazi vele zentwali zeli uzagcine yithiwe kuphela. So yena okwakhe kuphelile kurayithi kuachivile akade vele ufuna.
Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kona lo umsakazo. Ibandla lemthwakazi Republic Party selixoshe umsekeli womkhokheli walo uNkosazana President Ngulube limethesa amacala okubeka intsha yebandla engozini. Isikhulumeli sebandla uMnumzana Mbonisi Gumbo uthe kalalwazi ngokuxotshwa kukaNgulube. Asenelisanga ukukhuluma lomkhokheli waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo ngoba ucingo lwakhe lungangeni. UNkosazana Ngulube utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi kaphiwanga izizathu ezibanzi ezibangele ukuxotshwa kwakhe.
Mina incwadi engiyitholileyo ithi kimi mina I leaked i-information ye-National Executive Committee to ama-members e-MRP. And then number 2 ithi mina ngafaka ama-yipi udenja kanye nani. So incwadi engiyitholileyo isho njalo ithi and then yena ithi futhi kuzoba ne-report ezovela ku-Secretary for Security esho ukuthi ama-allegations lawa avela ngaphi ukuthi ukuthi izabe si-explaina feza.
Manje wena uthini ngakhona lokho okuthiwo, uyavumelana lakho na?
Hayi, mina angivumelani lakho ngoba this is unprocedural. Yabona njenge-political party mina I expected ukuthi nxa ezakunedi kule ma-grievancesinde kule nto engiyenzile ikhona i-disciplinary committee ofithi iyarihetha ngishiye nenibekanja. So lokho kwenzakeleyo mina angazi ukuthi kwenzakale ngalethi hlobo ngoba mina bengikhona kule mithini kuseni. Nga-attend imithini sokumele ngigade ibhasi ka-2 ngagade ibhasi ka-2 ngasuka kumithini nga-excuse futhi ngathi machawe ngifake nginjani ngihambe. Kutho ukuthi ngithe ngihambile ngoba le nto leyo ingekho la ku-agenda. Kutho ukuthi ngithe ngiphuma mina yikho lapho kusele khona kukhulunywa ngale nto leyo. Engizibiza khona lakhona futhi ngibabuzile abanye bami ukuthi kanti kwenzakala kanjani ukuthi mina ngisale ngiphuma ngisale sekuyini itopic ngeke ngibe sengithole incwadi enjengaleyo. Akekho izina yedwa owamphendula ngakuleyo.
Manje uzathatha nyathelo bani?
Into engizayenza ngoba ngizamile ukuthi ngikhulume labo kunekoda mbona ngani ngizo-engage-a yena uChairman. Babona ukuthi into leyi ma ukuthi ngiyadidisa ngidisise ngendlela eyiyo, hhayi ukuthi ngibonele ku-social media into ezinjalo kumbe sengisizwa ngabanye abantu ukuthi hawu kati sokunje. Mina abantu bengiphila nabo ngibabona kodwa ngihleli nabo imithini kodwa bengangitshela yonke le nto ngithi ngiphuma nje kusale kusenzakala.
Sizwa abanye besithi okungabe kubangele ukuthi uxotshwe yikuthi uke wabonakala ulabantwana labo okuthiwa bebesehluleka ukuya eHarare ukuyayenza ama-interview awuba ngamanesi Kungakuliqiniso.
Angazi ukuthi ngabe kuliqiniso kumbeni njani ukuthi mina ngibe ngingekho kule meeting abavumelane khona ukuthi mina angisifise. Kodwa into ekhona ukuthi iyabe kuyinzondo phela leyo. Kuyabe sekumele ukuthi mina kuthi ukuthi ngehlise ngenzondo. Hayi phela mina ngibona ngiwumkhokheli wasemathebelelendi. Yonke into eyenzakala emathebelelendi nxa ngiphakathi wayo ngilela indawo yakithi ngilela abantu bakithi ngizibona ngiwumkhokheli kule ndawo. Kodwa kusho ukuthi kuyabe sekungeyinye i-agenda ngendawo sekuphesenali ncwadi kunjalo ngoba ayithini yedwa osebandleni oncedisileyo laphana ukhona u-national chairman layo wafaka imali encedisa ukuthi abantwana labana behambe baye uma-interview.
Lo nkosazana Praise Yankulube umsekeli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Umthethwandaba uthethe isinqumo sokuba unkosikazi Mary Mubayiwa Chiwenga kumele ayihlala endlini yakhe lomkakhe umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga eBorodele eHarare. Umnumzana Chiwenga kakho elizweni njalo wasuka mhlaka 29 ngenyanga edluleyo esethula isinqumo sokuba unkosikazi Chiwenga aphiwe ithuba lokuhlawula ibail. Umahluli umnumzana Pisirai Kwenda uthe akumelanga asuke endlini yabo yeBorodele lapho abotshelwa khona ngenyanga yedluleyo. Wetheswa icala lokuzama ukubulala umnyeni wakhe lamanye ambalwa awenkohlakalo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lolwela ilungelo loluntu umnumzana abekezela amaduma afuzwayo.
Abe uvele nje uqinile nathi kumele kune vele bemphile ngala option bekuyikuphonga ufuna ukumkhawulisa anti njani uyabona abantu laba ijudiciary most of the cases by instructor anubonile ukuphuma instruction yodele ngabamba amashurufi lo ayenze sole ngathi so most like la yakhe vele it's under the whole i-case yakhona yonke under instruction ukuthi limenzele ithi lit so eventually vele bezagcina iphiwe leyo bela nomisuke yaba imali enkulu kangaka but sivele ube deserve from the onset zabungela ni dr hlala isikhathi songele eloke valela
manje ngokubona kwakho kuthi ukuthi umkakhe ukuthi umkakhe yena engaba ube lesandla yini ukuthi ancitshwe ibhayili
ye yikho kanye ukuthi ukuthi obvious vele ube labi sherbi under instruction ukuthi limenze so limenze so limenze so njengoba le zakhe yavela yaba under instruction from the start and yabona so into yangibona yonke so serious
kodwa-ke siyabona ukubana uze wayiphiwa ibheyili nxa kuyikuthi umkakhe ubelesandla ukuthi ngaba eyekethisile na
noma engayekethisanga okukhulu yikuthi yena akade kufuna aku-achievile ukuthi akaqala donse khona lokho kanti yabona for i-3 weeks and 2-3 weeks ena lezi ephakathi yena kuye ku-right ibakade vele kufuna ngoba bekwazi ukuthi vele eventually ibheyili uzagcina ithiwe kuphela so yena okwakhe kuphelile ku-right ku-achievile akade vele kufuna.
Abanye bathi abasekeli bakamongameli bobabili lo mnumzana Mohadi laye ukhanya udaba lwakhe luyafana lokubophisa umkakhe kodwa olukhanya lukhulunywa kakhulu ngolukaChiwenga kungakuhamba njani?
Abafanana buda kuna difference bafanana bonke ngokuthuba lodiamond abadeserve vele yabona iexample abayisethayo ayisiyo example yabantu okumele ukuthi ngaba kuleadership abayenza njalo omunye ugijimisa omunye wakhe ngamahloka omunye wenzani soboaanjalo boyithu bafanana akulasethenongonomunye bafanana.
Kodwa kungani kukhulunywa kakhulu olukaChiwenga udaba kungakhulunywa olukaMohadi?
Indaba yena usuke waba kuma-extreme yena le into yakhe ukuthi eyakhe vele ivele aba obvious from start ukuthi nguye vele oyilida into yangkhona whereas leyo omunye hhayi ibingani ingane yenompitana but lo usuke waba uyes ngoba vele kwakhe kuse kwaba clear ukuthi vele yonke into i-under instruction yakhe that's why i-raise ama-emotions amakhulu ebantwini plus le ndlela umama lo athithwe ngayo hhayi nokayikho right all together.
Lo umnumzana abekezela maduma ofuzwayo olwela ilungelo loluntu sixoxela ecingweni eseGwanda. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo eziphuma kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Amapholisa adubule abulala athi ngomunye wabemba imigodi obethwele isikhali semashethi ebuvi district njalo abupha abahlanu ngemva kokuba bezame ukuhlasela amapholisa abelande ukubasusa kuleyo ndawo okubikwa bekungafanelanga bembe khona. Umphathintambo kahulumende obona ngezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi ukwethekelela elizweni komunye wakhe weChina umnumzana Wang Yi okukhangelelwe ukuthi aze elizweni ngempela viki ezayo kuqakathekile kakhulu njalo eleZimbabwe lizacobongula laye izivumelwano ezithile ezigoqela ezokuthengiselana ezemfundo lokunye. Inhlelo esezisunguliwe elizweni lele China zivalisa ukuqhelisa ingxenye yesitishi se-Wange Thermal Power Station, igceke lendizamtshina ele-Robert Gabriel Mugabe International Airport, le-Net One, kanye lokwakhiwa kwedale lephalamende elitsha. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7, abasithumela wona nge-WhatsApp sikhumbule njalo ukuthi sibonge labo abasilandelayo njalo kukhasi lethu le-Facebook i-VOA Indebele ngoba lapho phela siya live streamer.
Ngalibingelele abasakazi be-Studio 7. Mina ngingukhalaza moyo indaba engikhuluma ngayo yini. Ilohlupho lokuthi zabhaliswa zibhaliselwa i-World Vision Food Program. Kodwa isimanga zilizile likhuluma ngokuthi kuthiwa kule mali omele yengeze ezonceda indlala. Kodwa indlala ekuthiwa izoncedwa asiyiboni ukuthi yindlala ezoncedwa kumbe yimali ephokukhulunywa nje ukuthi izazofika eZimbabwe idliwe. Ngoba lokho kususele last year ngo-Okthoba sabhaliswa buthumuthumu. Kuthiwa nansi indlala, nansi indlala, bhalisani masinyane ithole imali abantu bazuza ukudla. Sabhalisa kwathiwa sizosebenza imishantira, sayisebenza leyo mishantira nzima. Kula khathesi sesifela emishantireni sihamba singadlanga zisemishantireni sifo sohambana emishantireni nasoyipola sozilipola kodwa kathi sehola asikaboni lutho sokuze kungujanuwari. Kuyangimangalisa kakhulu ukuthi kathi xa uhulumende enguye okhangeleyo ekubona kusenzakala ebantwini khonoko ukuthi kambe nxa umuntu uzambhalisa umbhalisela indlala ngo-Okthoba kuze kube ngujanuwari ungamphanga leyo ndlela ofuna ukumnika umuntu umseve endlaleni akiyo. Uyabucabangayo uyabe ungumuntu ofuna ukuthi abantu bakho baphile? Hayi, lokhu kuyamangalisa. Uthi hambe nguye uhulumende osenzenje. Mina ngisekhezi endaweni yemaphisa Gohole, Homestead, Lubangwe, Tinkamaswe, Mandihongola, Thelanyemba, yonke indawo leyo kafuzi akulaleli. Kulamandla ezila likatona ithonte kanye indlala esikiyo inzima. Inzima ngicambi manga siyalamba lokho sithenjiswa izinto esingazaziyo ukuthi sithini. Kuyabuya kuthiwa amalayini enu arongo yewu tanisiwalungise kubhalwabhala kuthiwa sayinani lapha sisayine sigijime sisayine sithi mhlawumbe engxenye sesizohula kathi sitelwa manga sitela bakithi uhulumende akulandelela ukukangela kumbe ngabe kumbe nguye okwenzayo kumbe yibo bona abantu okumele bakhuphele zo mali ezosinika sebezidlele sebezosithanisa into ezingasizo. Hayi, ngiyabonga bantu be-Studio 7 sebenzani kodwa litela abantu iqiniso ngoba esikubonayo ayisikho esasikubona ngesikhathi sikamgazi. Umgazi kwakuthi nxa kuthiwa i-World Food Program nanti yayibe kuthiwe nani hhayi leyi esiyibonayo okuthiwa sizeholele emafonini zoyi singayiboni ukuthi imali yakhona ithiweni uzima siyakufa lo nyaka u-2020 ngibonani ngalaye ungene ngendlela embi ngendlala embi njalo u-2020 uzokuba nzima okwedlula u-2019 sizofa nenkomo zethu nembuzi zethu njalo ngingikhalaza loko ngiqhubeka ngisiya phambili kule nto engiyizwa ikhuluma ngabasekeli kwezamthiwe ukuthi ama-sanctions akhona afektha thina abantu makhaza lokho siyakumangala kakhulu ukuthi batho ngani ukuthi ama-sanctions a-affecta thina bantu makhaya. Njengoba ama-sanctions lawa akhona ama-sanctions afakelwa bonabo abafakelwa wona njalo bona abakaze babhode basifundise thina izakhamizi ukuthi ama-sanctions la asi-affecta ngaphi njalo njani. Ubuyethu uzwa umuntu upresident wethu u-Under Matsatsini. Two, ilizwe li-Under Matsatsini. Two, uchamisa ngiyofaka Matsatsini. Kwase kusidanisa thina kakhulu abayibo abantu makhaza ukuthi manje nxa abantu ababusayo besesabana nabantu abanjengabochamisa, leli lizwe lizavuka njani? Alikuvuka. Uchamisa akangeni ndawo endaweni yokubusa. Uchamisa akangeni ndawo endaweni yombuso. Umbuso u-Under ZANU-PF, Under President Mnangagwa. U-President Mnangagwa nguyomela bona ukuthi ilizwe uliphakamisa njani ne-cabinet yakhe. Hayi ukuthi athathe omunye umuntu oyi-opposition party amfake phakathi, adobhe lona amfake phakathi, kuyasidanisa futhi. U-President onjalo uzalivusa lithini ilizwe? Asoze alikwanisa. Kanti ilizwe lisiwa waya lokuthi siwa ilizwe liphela livuthuka, and liyavuthuka ngaliphambili ngendaba yokuthi bayehluleka ukuvusa ilizwe ngendaba zabochamisa. Kabatshele ngendaba zabochamisa, bavuse ilizwe balungise umkhonomi, isute sizuze imisebenzi, sisebenze Under u-president okhona, ngoba kula manje wenzele u-president next term uyafuna ukuvotelwa futhi esenzenje. Abazame abantu bezantiyeti, lati sinje sinzantiyeti, kutwa siyakhuluma ngoba singaphansi kwabo, asinancedo kibo, kutwa sambatshela bona abaphezulu ukuthi zamanini ukuvusa amakhanda, ichannel abochamisa livuse ilizwe. Ilizwe liyawa ngoba liliboni lini elihlezi phezulu, ngoba lingamayusa aliliboni, libonwa yitshe singaphansi ngapha esidivekayo ukuthi yeyi kuzima la. Vusana amakhanda lityalela kwechamisa likhambe liyecela khona lapho abalibhala amatshanisa abo balikuphele. Ngiyabonga, qhubekani ngomsebenzi basakazisidesezi.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, elemelika selithumele amanye amabutho enkambeni yalo eKenya kulandela ukuhlaselwa kwalinkamba ngesonto liqembu lamalwecatsha ele-Al-Shabab. Wabulawa iziphathamandla zemelika ezintathu lamalwecatsha amahlanu. Inhlanganiso ye-Africom ithayila siqiniseko sokuthi isehlakalo lesi silokwenza lokubulawa ngomkhokheli webutho le-Iran ngelemelika ngolwesihlanu olwedluleyo. Umculi we-Uganda uBobby Wine ubotshiwe ngomvulo emhlanganweni abeuqoqile elungiselela umkhankaso wakhe wokuncintisa kukhetho lokudinga umongameli. Lanxa inhlanganiso eqhuba ezokhetho kulelo lizwe e-Uganda Electoral Commission isithi yayimnikile imvumo yokuba aqhubele umbuthano. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika sixoxa lomnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party elisanda ukwethula umbiko lisola ukubulawa kwemkhokheli webutho le-Iran umnumzana Qaim Soleimani ngelemelika ngolwesihlanu. Asizweni izizathu zaleli nyathelo.
IMelika siyazenza ukuthi yona ilipholisa lomhlaba. Ungananzelela khona phana eMiddle East, yiMelika eyayenza lama-terrorist ISIS, yibo abakhalelana iqembu elilo elihlukumeza kakhulu abantu eselibulele abantu kakhulu eMiddle East. Yi-America ngokufuna i-oyili eMiddle East, efuna e-Iran, ifuna yonke indawo eMiddle East. Thina sasivele sisungula ibandla lethu sathi thina simisana kakhulu lalokho singabuza lwasemzini esithi ngama-imperialist. Lokho-ke i-America ekwenzayo kuyakhombisa ukuthi yiyo ehamba isukela amanye amazwe adlalele idala umsindo. Yikho-ke sikugxeka kakhulu lokho kwenziwe yiMelika ukuthi ibulale omunye we-Iraq lo bephethe umbutho elizweni lase-Iran.
Lithatha uhlangothi kuphela kumbe liyazikhangela lezi zathu ezikhulunywa ngelemelika?
siyazikhangela isizathu ngoba sisitsho ukuthi impi esemiddle east yi-America njengoba ngisitsho ukuthi i-ISIS yaqalwa yi-America kanti-ke layo i-Al-Qaeda futhi yaqalwa yi-America awusikho ukuthi thina sokugijima sithathe isayidi kodwa ngoba siyakwazi ukuthi lakhona apha e-Afrika i-America ilama-military bases amaningi lakhona apha eBotswana le ndawoni nje eziningi e-Afrika ungakhangela ezweni lase-Iran i-America ilama-military bases amaningi agombolozele ilizwe le-Iran esizuza khona ukuthi ama-bases wonke lawo awe-America asemazweni amane abe funani ngoba kakulalizwe elilama-bases military bases e-America kungani ne-America ifaka amabutho ayo kwamanye amazwe
ubufakazi bokuthi ela-America yilo elaqalisa amanye amaqembu amalwecatsha libuthatha ngaphi
angithi siyakusukubulawo bakutsho ukuthi yibo vele ababevele beqeqeshe lo owayekhokhela ilokuzeni le nhlanganiso kuthiwa yi-Al-Qaeda lo ayengumongameli wemele ku-Obama useze watsho ukuthi uyazisola ngabakwenza e-Libya bele NATO ungakhangela ngesikhathi kusaphethe umama Gaddafi i-Libya yayihleli kahle abantu bezihlalele kahle kwasokungenela i-NATO nabo-Obama ilizwe le-Libya namuhla kalikwazi ukuthula kuhlala kuliwa yikho-ke imelika lapho kule oil khona iyangenela ngoba yona ifuna ukuthi isuze ibe sicontrola ama-resources akulelo lizwe Donald Trump uvele ukhwezela impi emzini wakhe emelika ubhekane lalokho kuthiwa impeachment usezama ukuthi inkulumo ye-impeachment ingani basemuva ebesehamba kuhle ekhethweni ngonovemba lwemelika
ngenxa usithi ibandla lakho labunjwa lisolabona labo okuthiwa ngama-imperialist ngezinye indlela liyavumelana yini lele Zimbabwe kudaba lezijeziso zomnotho ama-sanctions ukuthi ngaba kukho konke lokho
thina njengebandla sithi ama-sanctions kumele aphele kodwa esikutshoyo sithi ukuwa komnotho wethu asikho ukuba khona kwama-sanctions ngoba singakhangela ama-sanctions athe engena eZimbabwe indlu kamgabe le edume kakhulu kade kukhona kuma-social media ukuthiwa i-Blue Roof ibingakhiwa yakhiwe ngesikhathi kulama-sanctions izindlu eziningi izinkalakade zezindlu eHarare zama-politicians abakhokheli zakhiwa kulama-sanctions siyakubona ukuphume enkantolo ukuthi bayathenga lezi ndlu e-South Africa loba sisithi thina ama-sanctions kumele ahambe asivumelane lawo kodwa kasivume ukuthi ukuhlupheka kwethu kungama-sanctions ukuhlupheka kwethu kuyikusonta kuyibusela
lo kumnumzana Nqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Boke ke sithathe ithuba leli lokubala imbiko ke sithunyelwa ngabalaleli bethu silo sineni Linzi Hammond lapha emsakazweni uyasivingelela silo Pressure Nzuza othi sivuka njani silo Nkosi Mthembo othi livuka njani sihlobo zami lo Pamela Khumalo Pressure Nzuza uthi Zanu PF vele isilithengisile ama China ilizwe uJoseph Nyathi uthi livuke njani msakazi labalaleli beStudio 7 ukhulumende osiliphetheyo uyehluleka ulolunya especially ngapha eMathebeleland siyasetshenziswa kuphela abantu lezifuyo siyakufa ngendlala yebo ke ngabalaleli beStudio 7 laba akade besethulela imbono yabo. Njalo siya live streamer lapha kukhasi lethu leFacebook uVOA Ndebele. Yabonge si lombiko njalo vela ku Hitler Khulani Khumo Moyo othi ngodaba lwemelika ngivumelana lobaba oseJoburg iAmerica yiyo ephambanisa ukuthula emhlabeni ungakhangela kahle. Yebo ke lapho ukhuluma ngodaba lolu lokuthi umkhokheli webutho leIran ubulewe ngelemelika, elemelika lona ke lithi usowadala amacala amaningi ngakho lihlenga abantu. Bona ke abe Iran khona ngale le Iraq imigi isti yonke kanye lemhlabeni jikelele labe melika kodwa ke kulembono etshiyeneyo ngalolu daba ngoba abanye bathi hayi kungani le melika lithanda ukuba ngumlamlankunzi ndawo zonke. Siyabonga njalo ukuthi umthokozisi Dlodlo laye usixhasile lapha kuhlelo lwethu. Hayi ke silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Kodwa singakehlukane ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla lemthwakazi Republic Party selixotshe umsekeli womkhokheli walo unkosazana Preziya Ngulube limethesa amacala okubeka intsha yebandla engozini lokunye okunenginengi. Udaba olusaqhubeka sizazama ukukhuluma lenkokheli yaleli bandla ukuze sizwe ukuthi yona ithini ngalolu daba. Sihlaziye udaba lukankosikazi Mary Chiwenga yena okhululwe entolongweni ngemali yesibambiso sebail izolo. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni ngo 7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voanews.com.